isinqumo esinjalo isinqumo esingajabulisa uZulu. Kodwa uma sikhangela ukuthi kungenzakala njani lokhu, sibona sengathi yinto enzima njengamanje ukuthi yenzakale. Sizananzelela ukuthi amazwe kakhulu ku-Southern Africa abuswa i-SADC. Ngakho i-court or i-tribunal engekho sanctioned i-SADC kunzima ukuthi isebenze kuzindaba ezikhangelaneyo nobudlelwano bamazwe amabili. Okunye esingakuphawula ukuthi labo bantu okuthiwa bahlukumeza uZulu, sizakukhumbula ukuthi basebenzela uhulumende womuntu owaziwa kakhulu. Lo muntu owaziwa kakhulu uhlala nje ephuma phansi, uhlala nje eSouth Africa sonke isikhathi. Kungani kungaqalwa ngayo kulalabo abanye abangaphansi?
Asithi uhulumende weSouth Africa ahloniphe isinqumo lesi, amapholisa abophe iziphathamandla zeZimbabwe lezi. Ubona inyathelo elinje lisiba lomthelela bani kubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa?
Kunzima kakhulu ukuphawula, kodwa sizananzelela ukuthi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ibudlelwano obuhle, kodwa ubudlelwano obuba nezinkinga eziningi. Sizakhumbula ukuthi esikhathini esedlulileyo umongameli uThabo Mbeki laye uJacob Zuma yibo kade bekhangele iy'nkinga ezisezimbabwe. Sizakhumbula njalo ukuthi kule ndaba yabantu basezimbabwe abaningi kuleli lizwe leSouth Africa abahlala lapha, abanye ngokusemthethweni, abanye ngokungekho emthethweni. Sizakhumbula njalo ukuthi kulabantu ama-commercial farmers akade suka kwele Zimbabwe kuya ku-South Africa. Ubudlelwano phakathi kwalawo amazwe lanxa kubuhle ombisasesi, kodwa kunendaba eziningi ezingakasazululi. Kungangokuthi lokho uma kungaba kuphumelela kungenza ukuthi kube ubudlelwano bube munyu kakhulu.
Bona abasolwa bakahulumende kamongameli Mugabe laba, ubona besesaba yini ukuya kwele South Africa?
Nxayi uhulumende we-ANC enguye olokhu esaphethe izintambo, angiboni kungenzakala ukuthi laba iziphathamandla zibanjwe or ziboje. Kungenxa yokuthi phela izinqumo zalezi ama-constitutional court, lezi ama-high court zisetshenzwa ngamapholisi. Lanxa sebenqumile ukuthi bona kuzasetshenzwa ngale ndlela, kodwa lelo nyathelo lithathwa ngamapholisi. Ofuthi amapholisa asebenza under ye-executive arm ye-cabinet ikahulumende okhokhelwa yi-ANC. Angiboni abantu be-ANC abalobudlelwano obuhle or lezanu-PF bekwenza lokho.